well, mina ngumbono wami ngibone ngani okokathesi ukuthi asingabe siqalise ukuthi ubani ukhangeleleni ngoba ludaba olusemthethwandaba. Okuqakathelwe ukuthi abantu bayagcwalisa yini izinqumo zomthethwandaba kumbe njalo abafuni ukuthi bazigcwalise izinqumo zomthethwandaba. Okuqakathekileyo khona ukuthi sikukhangele ngendlela enjalo. Kodwa ngokuqakathekileyo njalo ukuthi-ke abantu kufanele bazigcwalise izinqumo zomthethwandaba. Ngokunjalo-ke nxa singabantu kufanele sazi ukuthi-ke kulezinye izinto esingaziphikisa nxa zinqume umthethwandaba kodwa kunezinye esingake saziphikisa zinqume umthethwandaba. Ngesizathu esinjalo njengephathi ethi yona imela ilungelo lokuqakatheka kwezomthetho. Sikhangeleleke ukuthi-ke nasizakuqakathekisa-ke okwezomthetho okuzaphuma umthethwandaba.
Manje singathi umthethwandaba uthi umongameli webandla lenu uNkosazana Thokozani Khuphe nguye umkhokheli oqotho. Kungahamba njani khonapho njengoba siyabona ukubana sekungamabandla amabili ehlukeneyo?
Engingakutho ukuthi nxa indaba isesemthethwandaba sithi thina sebe indaba esegudini, asingake sitsho ukuthi sizahamba so kumbe akusize kuhambe so. Sizamelela umthethwandaba ukuthi unqume lokho okunqumayo bese sikhuluma-ke sigcwalisa lokhu kuyabe kuqunywe umthethwandaba.
Nxa sikhangele udaba lona lolu lokubana ibandla lenu lebizo selatshintshwa, libona ungani umthethwandaba ungagcina usenza kube libandla linye na?
Njengoba ngishilo ukuthi angake ngincume okungaphuma emthethwandaba, ngoba kusemthethwandaba-ke kuyiqoka ukuthi kufanele ukuthi sihloniphe umthethwandaba sibe sesikhuluma-ke isinqumo somthethwandaba esihlwini.